Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Fuda Dagwirei.
Njengoba iZupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segubhurawundi izolo esilobela.
So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo.
Ukwaliswa kwabafundi nababalisi beGenoa University of Technology abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono ethiyeneyo.
Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Khuda Dagwirei. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi iZim Ind ibambane lenhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International ekukhwezeni lolu daba emthethwandaba. Umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent uNkosazana Faith Zivaba uthi vasa lolu daba emthethwandaba ngemva kokutshelwa ngabaphathintambo bakahulumende ukuthi abazi ukuthi amabhasi la angamakhulu ambalwa hathengwa njani, ngoba kulobufakazi bokuthi ibhasi inye yathengwa ngamadola azinkulungwane ezingamachumi afika phose isithupha $58,000, kodwa iZupco yona yawathenga kunlinkampani ngamadola adlula amakhulu amabili $212,962 ibhasi inye kusetshenziswa inkampani ethiwa Landela Investment ekaMnumzana Khuda Dagwirei. Uhulumende wetheswa icala lokungethulelanga uZulu ithenda yokuthenga amabhasi la njengalokhu okufunwa ngumthetho. Ukuze sizwe ukuthi udaba lwamathenda okuthenga impahla kahulumende luhanjiswa njani, sixoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngathi mina kule mthetho emibili uhulumende okumele ayilandele nxa kuyukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka-2009 le-Public Procurement Disposal Act eka-2018. Iyo echasa ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitsho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu lalokhuya ababekufuna njalo bakhangelela ukuthi izinto zangikhona zingawama malini ulokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo
nxa sikhangela udaba lwezupco singathi inkampani le yayimele iyenze njani
njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse public procurement and the disposal act so ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange bekwazi ukuthi bekule tender njalo ikhampani eyanikwa le tender yothi ithenga amabhasi layo iwumele ibisatisfy amanye ama-requirements asemthethweni akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe so izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda eyokuthenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfy yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le public procurement and disposal act
ungasitshela ukuthi indaba yena le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo
ongakhangelisisa uzabona ukuthi ulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda ngoba ama companies anjenge drugs enelise ukuthi aqile i process base banikwa ithenda inkalakatha yethenda yokuthi bathengise into lezi ezimpila kahle ama personal protection equipment bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu so kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achasise ukuthi i process ihamba kanjani
umnumzana Masimba kutshela yingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurawundi izolo esilobela Inhlanganiso ithi ithethe lelinyathelo izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngumbuza ukuthi bahambe njani
sihambile sihambe kahle kakhulu esilobela kuhlelo oda sisiya lwenza olokukhumbula abatshontshwayo esilobela besiyekhumbula abatshontshwayo ngoba namhlanje bekulilanga umhlaba wonke okukhumbula abantu abatshontshwayo okuthiwa enforced disappear victims of enforced International Day of Victims of Enforced Disappearance. So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo and masikhangele ilabantu abaningi yiyo indawo elabantu abaningi abatshontshwayo ngelanga elilodwa. Njalo isilobela ungayikhangela isenkabazwe inkabazwe eyindawo engekhoyo kunkulumo ezikhona ezenziwayo phakathi kwalophethilizwe lezinduna so mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi abantu benkabazwe labo benike ilizwe
lizaqhubeka na lisenza uhlelo lonalolo lilalo kwezinye izigaba zelizwe njalo ungasitshela ukuthi likhangelele ukwenza nini
zaqhubeka sizenza lezi le inhlangano lokufaka amatshe ngoba siya kukhola ukuthi amatshe ayingxenye yesikhumbuzo abantu abakhona ngale ilitshe ngelabo yibo kufuze ukuthi belikhangele so bavumile bathe namhlanje balala belilindile so mbona ngazathi thina sisikhambile sa alibisela okuyinto esayenzayo kumnako phelileyo sokuba abantu labantu benza
ngobani abahlonitshwa kade bekhona embuthanweni lo
hlonitshwa odabe khona sibe lomhlonitshwa omele ubulawayo umama uNomvula Mgoni lo senator uPhukeni uKalban Phukeni
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye ibhejwe likaZulu. Ukwaliswa kwabafundi nababalisi beChino University of Technology abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli koleji izolo sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi lokhu akukho emthethweni. Kodwa abanye bathi inyathelo leli lilungile ngoba lijonge ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Isikhulumeli saleli koleji umnumzana Dabera Msekiwa utshelele umsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulesi sikolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwe amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi esikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lombuzo futhi othi lokho kwenzakala kuhambisana namalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe bezivumelaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations. Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa kwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi-ke ukuthi ubususithi abantu abangene behlatshwe bonke, wena usazi ukuthi amajekiseni ayashota kayasilela, kanti-ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Kuqale kube khona konke bese singikhona-ke sibone ukuthi singatshaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lwe-ZCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yilokho okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso i-constitution sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho-ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution namalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo, baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthini. Ngokuba ukusebenza ngumthetho, ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Hambisana namalungelo abantu yini? Hambisana ne-constitution yini? Yikho kuzabe kukhangelwe umthetho wandaba.
Amanani abantu ababanjwa yi-COVID kulezi nsuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti-ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu yikuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, i-social distancing, kusanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangana ezikolo bebaningi liba phezulu, ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu namatshumi amane 143 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,092 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19. Okulinani eliphezulu lanxa lilingene lamanani awalezi nsuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America as a Washington DC.
Ukwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi abazali bakhala ngokukhwezwa kwembadalo yama-school fees kuyona lithemu ngesilinganiso samachumi amathathu lantathu ekhulwini 33% emele ibhadalwe kathesi ekuvulweni kwezikolo ezivulwe kuyona le iviki. Iphephandaba leChronicle lithi amatitshala asefundiswa ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohulumende. Leli phephandaba lithi sokulamatitshala adlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha lantathu 63% asebefundiswe indlela zokuzivikela ekumemethekisini zokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele, sibingelele ku Studio 7, siyabingelela ku Studio 7. Liyakhuluma kijongo silakho ngoba benke sibuze nje ukuthi kahle kahle vele zona induna zingena kuphi nendawo into yemediation yombhuqazwe ngoba induna zona azimelanga zitholakale sizibandakanya neqembu thizeni ngoba ziphatha wonke umuntu engaba ngwaliphi iqembu kodwa bayamphatha. So ngalokho into eyenzakalayo kubalulekile ukuthi bazi ukuthi umsebenzi wabo yini bengahambi beqambukela kuyonke into. So into ebalulekileyo ukuthi bazi ukuthi kumele benze njani, bemele abantu ngokulingana ngokufana ngendlela eqondile. Manje bona inkinga yenduna seyisuke icabanga ukuthi uma kuthiwa uyinduna automatically usukuzana. No, akusebenzi kanjalo. You are not a zanu member, you are a nduna. Yeah, into kumele babeyazi yona leyo nto. Siyabonga.
Oh, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Bafakazi bethu abahle, bafakazi bethu elisinakekelayo kunye nabalaleli bonke baka Studio 7 esizweni sikamthakazi. Okhulumayo ke umdala uKhumalo yilani gwe egoli bakwethu. Enye ingakho lapha yisicelo kuma political parties akhona esizweni sikamthakazi. Isicelo enginaso kuma political parties ngesokuthi kungangenani ukuthi ama-political parties asemadebeleleni akenze i-alliance yokuthi abambane, abambanise nabantu bawula ababavotelayo. Ngichaza ukuthi mina njengoba kwaba ne-alliance eyayikhona ngoTshamisa lamsekela lenza i-alliance, kwatholakala sele ukuthi uTshamisa iyamhlula leyo alliance, akakhoni ukuthi awine ngayo alliance. Salani nje sengisenza eyeni alliance eqondane nani. Nibambane nina amaphathini wonke ezweni lakithi ngapha, nibambane elinye alliance. Engichaza ukuthi mina wonke amaphathi kusukusela kuzaphu phakazi Republic owelisman omakhuphe especially kaZulu, wonke amaphathi abe ne-alliance yemadebeleni bese nikhetha umuntu oyi-one ozonihola, especially umuntu ofana nomqondisi moya, limnike i-chance alihole. Kesibone ukuthi ma liwine wonke amasithi angapha ezweni lakamthwakazi, igxathu elingalithatha lisuka lapho lingaba yiliphi, ngoba kuyabusikubonile ukuthi alawe i-alliance eniyenzayo nihlangane namashona ayisebenzi. Uzamile uTshamisa ukwenza i-alliance nabantu, bathengisa abantu, wafaka amandla akhe kuthi emadolobheni amakhulu kuthi emaphandleni kwezindawo wangafaka even ama candidates nisho even nama agents okubheka ama elections ukuthi ahamba kahle yini izani yazenzeka uthi nama esiye court ayikhothi esazi ukuthi yena uzodliwa cela bo welshman wamakhuphi abelehlikeni ngapha eHarare bize ngapha ekhaya ke lizoncedisana libone ukuthi yini isombululo esingaba khona ke lizwele abantu bakini abantu bakini bayahlupheka lokho lidigiza le labomonzolo labotshamihle into ezingase siphambili ake nihlanganiseni amakhanda nize ekhaya ke kuboniswane nje kuthi uma kusiyafika u-2023 nani ke lezi nto ezokwenza umthwakazi ujabule ningenza ukuthi umthwakazi uhlale ukhala izikhathi zonke nikhona ningabaholi kube ngathi ayi alikho ningazifaka ihlazo ake nizameni kwenza nani into ezojabulisa abantu ngiyabonga kakhulu
ngiyabingelela kubasakazi bakastudio 7 kanye nabalaleli so umbuzo wami ukuthi babagawule igugrawundi umnangaga njengoba siyazi nguye owayenzayo wayenza ngendlela eqondileyo yini na ma umnangaga ethini induna maziphathele indaba leyi umbulalo sesaziwa yini na wena babagawule uthini njengoba kuna phana echolojo kwendawo salobukapane abantu babethathwa besiyagcula kuthiswa abantu kushiswa abantu bakithi abangenacala wena uthini konke lokho uthi uright yini umnangaga ngendlela ayenza ngakhona umnangaga usevumile yini ukuthi ngobulala abantu so that means thina kumele sibenefit ngemali or sibenefit ngani umnangaga ethi nduna maziphathele lolu hlelo kumele sibenefit ngokufa kwabantu bakithi yini wena babagawule uthini ngendaba efana naleyi induna yakhona uyicebisane njengoba wona uthi umnangaga ungubaba oyenza izinto eziqondileyo wena uthini enduneni yakho ufuna ukuzwa kuwe njengoba usekele umnangaga ngale ndlela
salibonani salibonani kustudio 7 linjani lonke ngiyalibingelela labangekho kustudio 7 kodwa balalela kustudio 7 bingelela bonke abasakazi bakastudio 7 lapha mina bengenesicelo sokuthi ke lingibalele nami lelokho zimodo yami nengiyidlale phela lapha ndandokubuza i-ZCTU ukuthi kathi i-ZCTU isafana yini yakuqala kumbe silo mehluko ngoba lani i-ZCTU yabotswangirayo yayisebenza isenza umsebenzi le yabojafet moya asiboni nokuthi benzani ngabona ngokubona kwami nombana basuthisa izikhwama zabo le muli yabo akuse i-ZCTU emela abantu ngoba manje ngikhuluma kumanje abantu abaningi emisebenzini akula mali abayiholayo kwakusazakala kuqala ukuthi ngoJuni kuba le increment kade ezakula even bathuli bahlezi baphelela ekuthini bakhuluma kuphela kustudio 7 nakumaradio kodwa ukuthi benze abenzima kambe bona mave ngezwa njani kuseselo muntu kuyibo abahola i-10,000 kusiya ku-15,000 RTGS imali engeke ize yenelise khona ukubhadala irent ayibhadali lutho nje iyona igrocery basket lokuzina ayitheni bezwa njani bona kuyabajabulisa ngoba bona basutha bahlezi esihlalweni abameli bantu bameli imuli zabo ngiyabonga
sanibonani nonke baphathi bohlelo Studio 7 injani ngifisa impilo enhle kini bafowethu nonke nje ngohlelo lwenu eliphethe oluhle kangaka okhulumayo uRish Nyoni waselupane endimimbili wathi ku-ward 7 nami ngithi ke ngike ngibeke umbono ngosuku lwalamhlanje ikakhulu ngifuna ukukhuluma ngodaba luka-president ngohambo lwakhe ezofika kobulawayo efika ekhuluma lezinduna ngomsebenzi azipha wona izinduna mina ngibona ngathi nje upresident wayeyena enesifiso sokuzofika kobulawayo kodwa engalali udaba lokuthi yini into ongafika ayikhulume kobulawayo wasefika nje umuntu omdala waphaphalaza wakhuluma nje into eseceleni ukuthi ebantwini abalomqondo ababonayo vele kufana nokuthi akakhuluma ngalutho ayikho into ayikhulumayo lapho angazi ke kulaba abavalekile amehlo mhlawumbe bathi wakhuluma mina ngesingami ngiyeqe upresident kufana nokuthi ayikho into ayikhulumayo kufana nokuthi nje wayengekho ngoba lento le wafika wayikhuluma lapho angeke izisebenze yisho la
ngicabanga ngezi 7 ene makuyikuthi yena afuna i7 uzodala uqhekeko ebantwini basemathebeleleni kukati ke uqhekeko lukhona ebantwini basemathebeleleni ebantwini basemashona manje sefuna ukuthi manje uzoba noqhekeko futhi ebantwini basemathebeleleni bezizwe sodwa so kusala ukuthi akakabuyele ayohlala phansi ithimba lakhelwa yenayo ayocabangisisa kahle ukuthi lolu daba angathatha ngayiphindela ngoba abantu abaningi abavele bengababulali babulala abantu abaningi basemajele akazi sizwa even ngosuku olulodwa kuthiwa usebhuku loba induna ithonisa icala lokubulawa kwabantu akaze kwenzeke lokho angazi loba sokumthetho omusho obekiwe angazi ke lapho mhlawumbe uyaqala kodwa hayi mina ngesimami ngibona ngathi upresident akakhuluma ngalutho akenzanga lutho lutho 0% ke leyo iyota i 0% wehluleka ukubona into uvulile amehlo kodwa uhluleka ukuyibona ifamu kwakho yikho kwenzekile lapho kodwa ke ozwileyo uyabe uzwile ngiyabonga kakhulu zintuna zakithi vula namehlo lingabi ngamapingi namafosholo kalokhu ngeni kalo umnangagwa lo ngoba uzolishiya enkingeni
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umbuthano wezamabhizimusi lokuzithokozisa owezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika oweZim Expo uzenziwa ekupheleni kwayonale isonto edolobheni leDallas esigabeni seTexas. Lumbuthano kawenziwanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ngomunye wabaculi abane abazali bazisa uZulu bevela eZimbabwe. Sixoxe lomunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Quiet Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi iviki ephelileyo nje saphonguhlangana sathi bakithi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangachithisa izungu. IZim Expo ke izabe ikhona kuyona iviki esiyilandelayo impela viki elandelayo ngoSeptember 3 September 3 September 4 5 and 6 sizabe siseDallas eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqula elithiwa yi-CFI ngabeze church lapho labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye yikho ke sihlobo zami ezithandekayo laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama eDallas ziyabe ziduma kuyabe kufiwa kuthunquthula izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane kuzabe kulo Toki Vibes kube sokusiza njalo uja signal ngabe Harare labo bese kusithi le kobulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emathebelele leZimbabwe yonke ababangaka abangamaziyo uyeza nje laye uzabecula lo mzo 7 yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba uToki Vibes uja signal uSandra Ndebele lo mzo 7 bekuleli jaka njalo elidumileyo kakhulu eZansi Africa elibizwa ngokuthiwa nguprofesa. Uprofesa ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthi sinquthule. Ozani ke lizebethwa ngumoya zihlobo zami. Igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jikelele. Akusela into abangayenza abakasayi ndawo. Besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya, bejabula, kudliwa, kusuthwa, kuculwa, kugidwa, kuchichimbwa. Ngiyabonga.
Umnumzana Quiet Ncube ngomunye wabaqoqa umbuthano weZim Expo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim In Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza imininingwane yokuthengwa kwamabhasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.